abantu bebekhala besithi kuloko ubugovu obuningi kakhulu ebandleni, kule corruption eningi, njalo sibona ukuthi kulabanye abantu abaqambela amanga upresident besenza ngani bayamthanda bona bengamthandi. Abantu babevele bekhuluma lokho, njalo sezwa ku-2013 ama-resolutions kumbe izinqumo ezathathwayo lapho abantu bavumelana ukuthi umuntu ozabanjwa nje esenza okwe-factionalism kumele akhitshwe ebandleni, umuntu ozaqhubekela phambili entshontshela izinto okumele ziye kuZulu, i-corruption kumele akhitshwe ebandleni. Lokho sikubona kuyikugcwaliswa kwezifiso zabantu ababevele bekhala ngakho isikhathi sonke lesi. Ngakho-ke lokhu yikho okwenza ibandla liqine kakhulu.
Abona labo abaqanjwayo, kungabe kulobufakazi yini?
Ubufakazi bukhona, yikho bona bengaphikisi, yikho sezwa abaningi bakhona besemukela ukuthi hhashi imbono yenu siyayemukela, ngiza kuma eceleni. Nxa kungela bufakazi abakhulume phela sibone. Njalo sithole ukuthi lapha kwenzakala lapha ngaphandle kokuthi kulobufakazi kundaba ze-corruption levi le ndaba ezinjalo ezesoctionalism, into eqakathekile ngeyokuthi sibona uZulu kumbe abantu abaningi besukuma besithi uzibane kaSamfuna. Nxa usesikhundleni uyabe umela phela abantu abaningi bonabo. Nxa abantu bonabo sebesithi kabasakufuni, kuyatsho phela ukubana ukuthi kumele uphume, ngoba akusazwana nabantu abakutumayo ukubana ubamele kusikhundla sonesi.
Kuzigaba eziningi zelizwe kuyabe kutshengisela abasakhulayo kumbe abalwa impi yenkululeko.
Impi eziningi singakhangela isikhathi esiningi ziliwa ngabasakhulayo, njalo nalabo asingathi bengabebutho. Abebutho ngalesi sikhathi sibona phela kwimpi leyi e-revolution leyi ezombusazwe, kuyibo phela abalwela leli lizwe ama-veterans. Abasakhulayo yibo phela abakusasa, yibo ababhekane lokusasa. Ngakho abefuna ukuthi ilakusasa labo ilungise kusesemanje ukwenzela ukuthi kungabi lo hlupho kusasa. Yikho lokho esikubona kwenzakala isikhathi esibeni, akulakuthunywa kuzifunela kwabo. Yikho sabona kuma-veterans kwaba lokwehlukana, abanye batholakala beyibo ababefuna ukuthi umongameli welizwe akhitshwe esikhundleni ngamandla, kodwa njalo sibona abanye laba yibo abama besithi hhashi lokhu asivumelani nakho, lokhu kubi, asikufuni.